mhlaka 24 sizabe sesikhuluma ke i barometer eqondileyo usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto ezizinto zabantu ezingaso zinto zethu pho ke lakhiwa ngabanikazi bani.
Bakhona abanye abakhonona besithi ke ibandla leZANU PF akula lutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo kanye zani zingamanzi nje.
Lokhu Mthembo kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha kuground. Shuwa ungathi akula lonto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela iBridge Border, iHarare International Airport, iVictoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo phose all provinces eZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi ayi-water harvesting ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokho lokuthiwa i-irrigation. Khangela iGwayisha ngani eyaqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi over 80% umbedi ukuthi 90% completion okuzaba yinto ezasoluva amanzi iwater problem yethu lapha koBulawayo forever and ever even icreate futhi i-green belt usuka kunale eGwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlovuzi uyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangileke. So umuntu ozakuthi akulanto ebambekayo eyenzekileyo ewesitshoni khangela ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohlekele ingazwa lokuthi uhamba njani khangela i-improvements ezikhona sukule airport le-airport khona ngale khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale khangela konke ama-rigging lokuze nalo ogole ihlanzi afakwe khona ngale kunengi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa shuwa lapha bayenzelo.